Siyabonga Chris Losandra li chona njani mthokazi omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 ngolwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emweni ngenjabulo umuntu ngamile inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
umsebenzi wonke okhona okukhokhelwa lugwalo oluthiwa i-reunification agreement of the movement for democratic change formation ugwalo lolu lumumethele ukuthi umsebenzi lo uzaphathwa njani.
Kusungulwa ibandla elitsha elibizwa ngokuthi United Movement for Democratic Change elibunjwa ngomanyana kwebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Wishme Ncube lele renewal team elibikwa likhokhelwa umnumzana Dendai Bhethe.
Mbona lokhu kuzakwenza ukuthi ngesikhathi kusiywa ku-Congress abe engasela amandla njalo nxa ukuthi angabuyela afakwe ku-Congress okungaba licebo elihle kakhulu nxa umgabe engakwenza lokhu ukuthi amphendukise ku-cabinet.
Idale leZANU-PF Politburo liyahlangana sikhuluma nje lihlaziya okuchiyeneyo okugoqela okuguqulwa kwesisekelo saleli bandla okuzanika uMongameli Mgabe amandla okukhetha abasekeli bakhe bobabili kanye lomgcini sihlalo webandla.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zisola impi yamazwi ebakhona phakathi kwabesifazana besetshenziswa ngabesilisa njengalokho okwenzakala kubandla leZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube le-MDC Renewal asebambene abumba ibandla linye elibizwa ngokuthi yi-United Movement for Democratic Change. Abakhokheli bamacele omabili bazise ngenyathelo leli namhla emhlanganweni abawenzele eHarare lapho abasayinelane khona isivumelwano esizalandelwa ukubambanisa ingatsha zamacele omabili ngaphambilini komhlangano wokukhetha abakhokheli bebandla leli ngomnyaka ozayo. Abasayine isivumelwano lesi ngomkhokheli we-MDC umnumzana Walshman Ncube ngokwakhe lo mkhokheli we-Renewal unkosikazi Sekai Holland. Sixhume isiphathamandla saleli bandla sebandla elitsha leli obeyisikhulumeli se-MDC kaNcube umnumzana Nhlanhla Dube.
Ahlangeneke amabandla omabili kulamaqula akade efinyelela ku-5,000 abantu. Okade kusenzakala-ke ukuthi ugwalo ekade siphatheke ngalo sisenza inkulumo ezokuthi sihlanganise amabandla la omabili abe libandla elilodwa sisayinwe-ke ukuze sibe yilo ugwalo oluqala umsebenzi nokuqondisa umsebenzi wokuhlanganisa amabandla la omabili ukuze sisebenzele ukuthi siyofika e-Congress esizakwenza-ke ukukhetha ubukhokheli bebandla elizaphuma lilibandla elilodwa. Kusukisela namhla-ke Ntungamili umsebenzi wonke okhona ukhokhelwa lugwalo oluthiwa i-reunification agreement of the movement for democratic change formation. Ugwalo lolu lumumetheke ukuthi umsebenzi lo uzaphathwa njani lokuthi sizathatha apha amanyathelo ukwenzela ukuthi size siyofika ku-Congress ezasikhethela-ke ubukhokheli obuzakhokhela leli bandla.
Kuyini likuthembisa uZulu babadube kanye labalandeli bamabandla omabili?
Esikuthembisa uZulu ibuqotho bompolitiki. Ubuqotho bompolitiki osokulahlekile eZimbabwe. Siqonqosela kakhulu ukuthi thina inkulumo yokuphatha kuhle abantu, yokuphatha kuhle umsebenzi kaZulu, ayisingxoxo kuphela. Ayisiyonto esifisa ukuthi siyikhulume ngoba sidinga usekelo lwabantu ekhethweni. Kodwa inkulumo esiyikhulumayo sisitsho amanyathela esibona engani aqakathekile ukuthi siwathathe ukuthi sifike ekutheni iZimbabwe ithole ukukhululeka emnothweni, ithole ukukhululeka ekuhlaleni kuhle okugcweleyo.
Umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli sebandla le-United MDC.
It Dalele zanu PF Politburo liyahlangana sikhuluma nje lihlaziya okuchiyeneyo okugoqela ukugoqolwa kwesisekelo saleli bandla ukuzanika uMongameli Mgabe amandla okukhetha abasekeli bakhe bobabili kanye lomgcini sihlalo webandla. UNkosikazi Mjuru yena onqotshwe kukhetho lokungena kudalele Central Committee yaleli bandla izolo ubikwa engahambanga kulomhlangano. Iziphathamandla zaleli bandla eziningi ezibikwa zisekela uMjuru lazo ziqhubeka zisuswa ezikhundleni ngabantu abasekela uMnumzana Emerson Nangagwa. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Mora njengendlela esifisloku sitsho thina emavikini amalutshwana asedlulile ukuthi hayi ngendlela uMjuru alwe ngayo njalo ahambise ngayo izinto zakhe zepolitiki. Kukhanya ngani usehlulekile njalo uzakhubeka kakhulu. Ngibone ngani lokhu uqhubeka nje lokhu ugcwalisele ukuthi hayi waphambanisa ukuthi yena waqala ngokuthi azame ukuthola isupport ebantwini la kuma province engayanga lapho kutholakala khona amandla. Ngibona ngani lapha phambanisa khona njalo lokhu sokutshengisela ukuthi laba abaphezulu abanjengabo Mgaba abadonsa izintambo sebekwenze kwabazimu ukuthi aqhubekele phambili. Ngibona ngani mina njalo useyalelokhu ephuza njalo ukuthi azame ukukhumisana umlotha labantu bakaMnangagwa njalo lo nkosikazi kaPresident Mgabe uMrs. Mgabe. Ngibona lokhu kuza kwenza ukuthi ngesikhathi kusiywa kuCongress ave engasela amandla njalo nxa ukuthi angabuyela afakwe kuCongress okungaba licebo elihle kakhulu nxa uMgabe engakwenza lokhu ukuthi amphendukise kucabinet. Kodwa la nxa emphendukisa kucabinet uyabe semphendukisa ngendlela leyo yokuthi yena akasela amandla usengumuntu nje omelele ukuthi akula ngakwenza ngaphandle kokuthi uPresident Mgabe evuma. Ngibone ngani lokhu sokumfaka esibangeni esizima kakhulu kodwa esiba sihle kakhulu nxa ukhangela usecele likaMnangagwa kwezepolitiki.
Bakhona abathi uNkosikazi Mjuru ngabe uyazibumbela elakhe ibandla aphume kuZANU PF labantu bakhe. Ubona kusenzakala yini lokhu njalo ubona engathola usekelo oluningi?
Ngibone ngani lokhu ukuthi kungenzakala singakuthi ngesikhiwa thina 50-50 kodwa nxa yena uMrs. Mjuru engakwenza lokhu ngibona mani engani kungaba licebo elibi kakhulu elingeke libuye limsebenzele. Phela lokhu soke wazanywa ezikhathini eziningi kakhulu uMnumzana uMjuru akalayo isupport efana lele yayilotekere kumbe labanye wasesecretary general wako waphuma kuZANU. Njalo uTekere phuma kuZANU kwakungelenye iparty eqinileyo ephikisayo ngesikhathi lesi esinje thina sithi nxa sikhangela kwezepolitics sithi i-political space ekhona eZimbabwe imithwane kakhulu nxa ufuna ukuthi kube lelinye iqembu kumbe eliphathekayo kwezepolitics.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseBhilitani.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisole kakhulu ukukhulumisana kubi phakathi kwabesifazana kwezombusazwe besetshenziswa ikakhulu ngabesilisa njengalokho okwenzakala kubandla leZANU PF. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lentatheli izindaba owenziwe izinhlanganiso eziyisithupha ezisebenza ndawonye kumanyano wokuthuthukisa inhlelo zokusebenzelana kwabesifazane ekuthini baphatheke labo enhlelweni ezikhankasela ukuthula elizweni. Inhlanganiso ezikulumanyano zibalisa iMsasa Project, The Women's Trust, Female Students Network, Nyawunure Community Trust, Zimbabwe Young Women Network for Peace Building kanye leyePhadare enkundleni Men's Forum eziqhuba limikhankaso ngokuphathiswa ngabenhlanganiso yeDiconia. UNkosazana Jane Moyo ngomunye walabo bekade bekulomhlangano eze njengesakhamuzi seHarare engamelanga lihlanganiso. UThuma Moyo okunye okudanisayo yikuba bukhona obandlululo enhlelweni eziqhutshwa kunhlangothi ezehlukeneyo zelizwe bengekho abesifazane okumele babe khona lapho kuhlelwa inhlelo eziqondane labo.
Ama-organization bathatha into leyi njengento yokuthi yi-personal thing eyokuba positive, but into emele incede abanye abaphakathi ngale. Yethu kulabanye abesifazane abafuna ukuncedakala abaphakathi abakwanisa ukuthi bephume ngapha ngoba abanikezwe ithuba lona lelo.
Uqhubeka ethi uMamoyo ulethemba lokuba izaba khona inguquko kulokho kubandlululana ngesikhathi lezinhlanganiso ziqhuba inhlelo zazo, kakhulukazi ngalesi sikhathi kuqhutshwa imikhankaso yokuluqeda udlakela phakathi kwabesilisa labesifazane lwe 16 days of activism against gender based violence. Lo mhlangano lentathela izindaba uza njengezinye zenhlelo eziqoqwe ngaphansi kwemikhankaso yensuku ezilithumi lasithupha yokulwisana lokuqeda kodlakela phakathi kwabesilisa labesifazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthethwa kwamacala iJudicial Service Commission soluthule indawo ezintathu ebhinga inkayi leVictoria Falls ezokuthi kwakhiwe imithethwandaba emitsha isekelwa nguhulumende weDenmark ukuze ukuthethwa kwamacala kuqhutshwe ngemfanelo langokuphangisa. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Unkosikazi Magugu Nkolomi oyisakhamuzi uthi ama-victim friendly courts yindlela enhle yokuthi abesifazana labantwana bathole usizo ngoba indaba yonakala emapholiseni angelasineke sokukhulumisana labantu abadlwanguliweyo nxa bethe bayadinga uncedo. Uthi esikhathini esiningi basuka babuzwe imibuzo enzima phakathi kukaZulu okusuka kubafake ihlazo kubazwise ubuhlungu ngamandla, kodwa lokhu kulakho kuphela ngoba amapholisa asebenza ku-victim friendly unit azafundiswa ukuthi aphathe njani abantu.
But lanxa esefuna ukuthi ahambe uyoripoti emapholiseni ngale ufike ubuzwa e-charge office awusoze ube interviewed privately. Bacina besehluleka omama futhi ucina sokungathi lamapholisa kuyabahlekisa, bacina sebesehluleka lokuthi bareporta ama-cases anjalo bese sibona ukuthi khona kuyena kubenza babe more vulnerable ku-HIV and AIDS.
Unkosikazi Ndlovu uthi imithethwandaba eseduze eyakhwe ngendlela izenza amacala athethwe eduzane kuthi lezakhamizi zibe kwazi ukuthi icala elithile eladalwa endaweni yabo limiswe phambi kukamanji lokuthi impumela yiphi. Uthi kwesinye isikhathi amacala ayabe ethethwe khatshana kuthi lanxa umangalelwa efumanwe engelacala izakhamizi zisale zingasuthisekanga ngoba zingabonanga ukuqhutshwa kodaba lwakhe.
Kuyanceda lasezigabeni khona ngalo ukuthi abantu nxa kuyikuthi benze icala kungabi lo ngamakhangaru courts kugcine ezinye amacala egcine engasazi ukuthi alokhu esisekhona kumbe saphela. It's a very good development in the sense ukuthi umuntu oyenza icala then abantu bayasebekwazi ukuthi hayi isigwebo sakhe sesiyenziwe njalo lokuthi labo ababewonelwe labo bakhululeke impilo ziqhubekele siyaphambili.
IJSC ngaphansi kohlelo lolu lohulumende weDenmark seyayakha imithethwandaba emitsha eGuruve, eMtoko, eMrewa, eNorton kanye le-Eskodini. Ngemva kokwakha enkayi ebhinga leVictoria Falls kukhangelelwe ukuthi umsebenzi ofanayo uqale eLubane. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Izifundi zithi lanxa amalungelo azo evikelwa isisekelo sombuso esitsha, amakolishi aqhubeka esephula amalungelo lawa. Kubika intatheli yethu uMark Peter Ntambe.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Unions naso umnumzana Gilbert Mutubuki uthi izifundi ezifika kweziyisithupha zimiswe izifundo ekolitshini leyunivesithi yeZimbabwe lonyaka. Ezilitshumi lambili zamiswa eNational University of Science and Technology, NUST. Ezilitshumi lane zamiswa eMorgenstern Teachers College kulolu daba okuyinto engamukelekiyo. Umsekeli womkhokheli weStudent Representative Council yeyunivesithi yeZimbabwe umnumzana Gift Ost Siziba uthi uhulumende kukhanya esesabela ukulungisisa amalungelo ezifundi.
Uhulumende uyakwazi ukuthi ukukhulula ama-students, which is a freedom of expression, and the academic freedom okuyiyo ekuconstitution yeZimbabwe which is section 61 kodwa iyakwazi ukuthi enga implementwa engafakwa kuzaba iproblem to isecurity yelizwe. That's why ama students afisa ama problem endaweni ezinye zokuzi expressa ama students okunjalo futhi ahlangana lezi ndubo mayelana lokufunda ekufundeni kwethu kathesi ukuthi umuntu yakwansi ukuxotshwa isikolo kungazange kube lama procedures.
Unobhala jikelele wezinaso umnumzana Makomborero Haruzivishe othi baphakathi komsebenzi wokufundisana lezifundo ukuba bazi ngamalungelo abo bekhuthaze uhulumende ukusekela le misebenzi yezifundo kubhajethi ezayo kunye lokuthi amasilabhasi aguqulwe ngoba lezifundo abazifundayo sezizindala zingasahambelani lezikhathi. Umnumzana Thomas Gamore oyisufunde eUniversity yeZimbabwe uthi udaba lwezindlu ezihlala izifundi lalo lumele lulungisiswe.
Iaccommodation inikwa opart 1 labo part final kodwa lisiyaficitha kulabantwana from around Harare abagcina bethwala irezi bengo part 1 kumbe bengo part final kodwa silomntwana ovela eCholojo iyafica ukuthi umntwana ovela eCholojo engu part 2 yaswela irezi kodwa sifica umntwana olabazali abahlala eMount Pleasant ngezinye isikhathi ethola leyo residence. Thina sitha kungezelelwe ama hostels abakhona accommodate abantwana njalo kube le provision eyenza ukuthi kucace ukuthi umuntu ovela khatshana athole first preference compared to umuntu from local.
Usiziva uthi bona njengenhlanganiso emela izifundi izama ngamandla wonke ukuba lolu daba lulungisiswe kugoqela lokuphathiswa kwezifundi eziswelayo kuleli college.
Abanye babuya bevela endaweni ezikhatshana njengabo Cholocho, Plumtree, Bedbridge, Manicaland and so forth indawo ezikhatshana. Kodwa iuniversity ayikwanisi ukuaccommodate bonke abantu labo. Kodwa thina njengabamele ama-students sizamile imizamo eminingi enje uku-engage abantu abaku-private sector ukuthi ba-try uku-help ama-students in terms of ukuthi sithole indawo ezihlanzekileyo njalo ezi-right ukuthi ama-students ethole indawo zokuhlala.
Ikolishi leUniversity yeZimbabwe elilezindlu ezenela izifundi ezizinkulungwane ezintathu kuphela. Lona ikolishi lilezifundi ezedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,000 okutsho ukuba inkulungwane ezilitshumi zisala zimele zizidingele indawo zokuhlala endaweni ezijeneyo. Sithole okhokhela leli kolishi uSifundo Levi Nyakura engekho ehofisini ukuba sizwe icele lakhe kulolu daba. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ikhansili yakobulawayo ithi izaqhubekela phambili ngohlelo lwama-prepaid water meters lona oluzaqalisa elokitsheni le-Country Park lanxa izakhamizi zaleli dolobho zatshengisela ngeviki edluleyo zisola lolu hlelo. Lokho kuphume emhlanganweni wobuqoqo inhlanganiso elwela amalungelo abatsha e-National Youth Development Trust lamuhla leziphathamandla zekhansili yaleli dolobho eholu ye-Stanley Square kobulawayo. Amalunga alinhlanganiso agcizelele kulomhlangano ukuthi abantu abalamali yokubhadalela amanzi bengakawasebenzisi ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe. Ngeviki edluleyo izakhamizi zakobulawayo siqoqe ukutshengisela ngokufola okulokuthula kuleli dolobho zisola lolu hlelo zisithi akufanelanga ukuthi uhulumende asungule lolu hlelo ngesikhathi amafekithali ivalwa kuleli dolobho labantu bengalamsebenzi. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale emhlanganweni walamuhla sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust umnumzana Alfred Ncube.
Nxa umuntu ungamfakela ukuthiwa i-prepaid meter yamagesi angayasebenzisa iloba yinkuni kumbe ikasi kanti amanzi nxa esephelile abe sephelile kakula ngeyindlela. Njalo abantu laba abahlala kohlalani kuhle nabantu abadilizela izindlu ngomnyaka ka-2004-05 uhulumende abangenelisiyo abanye bangikhona lokuthola ezempilakahle kabenelise ukuthumela abantwana ezikolo kanti njalo sikhangela ngezinto ezijene zomnotho. Njalo abontanga bathe bona bananzelela ukuthi ama-industry akobulawa avalwa. So nxa ukhansil esithi uzathengisa amanzi ngalolo hlobo uthi abantu imali bazayithatha ngathi njengoba nabantu bengasebenzi.
Yona i-council i-10 inike izizathu bani ngokuqakatheka kwalolu hlelo?
Abade bemele ukhansili bathe bona lokhu abazakwenza kuthiwa yi-pilot project ye-County Park ngoba bekuba nzimele ukuthi bangakhonektha njani amanzi ezindlini ezakhiwa emhlabathini ongaseviswanga ezinye zakhiwe emadwaleni, akula ndlela yokufaka la maphayipi amanzi. Kukanti njalo le ndlela izindlu ezakheke ngayo kunzima ukuba-connecta. So bazama ukuthi amamitha la engxenye yindlela ukuthi bangathola imali ukuthi at the same time besevise ngale. I-explanation yangkhona ibingani ayiphumi kuhle. Ontanga bababuzile njalo ukuthi kanti imali yokuthenga amamitha la bathatha ngaphi and babe-connecta amaphayipi. Basebesithi bona-ke hhayi amamitha bawadonethelwa ngelinye idoni elalibazwela.
Ingcazelo lezi elizamukeleyo liyakwenzani ngazo? Lidinga nje ulwazi mbe kukhona elifuna ukukwenza?
Bekuyindlela yokudinga ulwazi njengabasakhulayo, kodwa hhayi sizaqhubeka ngalawa ma-consultations sizwe ukuthi abantu bona bathini. Bathilo njalo Ntanga ukuthi hhayi thina liyakhumbula ngalwana umnyaka u-injiniya Mtezo owayengumminista wamanzi owayesithi ufuna ukuthatha amanzi kabulawayo awase kuzinwa. Basebemakhumbuza ukuthi liyakhumbula ukuthi selwa lani bantu bekhansilini ukuthi hhayi amanzi awakobulawayo awangaphiwa izinwa ngoba izinwa yehlulekile, njalo amanzi akayingxenye yenzuzo kamazayi. Omele ukhansili wasesithi hhayi lokho ngoku-County Park. Basebesithi hhayi-ke thina lingasehlukanisi lithi u-County Park ngubulawayo, okwenzakala e-County Park kwenzakala kobulawayo. Ngakho-ke hhayi amamitha kasiwafuni.
Lo mnumzana Alfred Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zithi kaziboni umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ephuma loluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-National Budget kusasa ekhangelane lenhlupho zikaZulu. Abakhulumele Studio 7 namhla bathe kuzaba nzima ukuthi uChinamasa adinge imali yenhlelo zikaZulu ngesikhathi amankampani amaningi evalwa ngenxa yokwehluleka ukwenza impahla ethe xaxa yokuthengisa. Abanye bacabangela ukuthi uChinamasa uzakhuphula kancane imithelo yegwayi lotshwala uthengwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi avuselele isikhwama semali kahulumende. UChinamasa oyethula uluhlu lwemali yokusetshenziswa elizweni nyakenye wayekhangelele ukuthi umnotho ukhule ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini i-6% ngomnyaka ka-2014. Kodwa lokhu akwenzakalanga njalo umnotho othuthuke nge-2.6% kuphela lonyaka. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund isanda kubika ukuba ilizwe lithwele nzima ngokudinga imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ziningi izizalwane zeZimbabwe esicabanga ukuthi loba kunjalo uChinamasa uzazifaka emcabangweni wakhe nxa esethula uluhlu lwe-budget. Sixoxele uZulu eHarare ngokuza kwethulwa nguChinamasa. Asizweni ukuthi bathini.
Mina ngunkosikazi nje Ndanhla le Warren Park D. Mina ngikukhangeleleyo ukuthi kube uyenzwa ibhajethi yethu. Ngikhangelele ukuthi basilungisele amanzi aclean ngoba liyakwazi ukuthi imikhuhlane kathi siminingi, amanzi angcolile bakithi. Nambona ngani imali esikhiphayo kumele sibe kwazi ukuthi isebenzayo. Ngoba kathi sivele siphonga ukukhipha imali okunyakho yenzi akula ma-refue lokhuyana kokuthwala izibi angceya bathwali abantu becina becithi betshisa amaphampa umoya ehambe ebantwini bona abantu bonke sebehlaselwa ngemikhuhlane yabo-TB amanzi bankosi yami amanzi yiwasikhathazileyo. So imali yethu nxamanxa sikhipha sicela ukuthi imali le isebenzi isiklinele amanzi.
Mina igama lami nginguMavela Sikhumalo, ngihlala eChitungwiza njalo ngisebenza le Chitungwiza Residence Trust, ngingu-director khona ngale. Umbono wami mina mbona ukuthi i-budget lalonyaka lingafocusa more on social service delivery. Kunganceda abantu noma indaba ze-social service delivery sithola ziku-basement, ziphansi, abantu ba-interacta lazo on daily basis. And this should also focus kundaba ye infrastructure development ukuze amanzi afike ebantwini, izinto ezinjengamagetsi zifike ebantwini, imigwaqo yethu ilungisiswe kakuhle, labo municipality bakwanise labo ukunikeza ama services abafuze banike kuma residents.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya owenhlanganiso ye-Liberal Market Solutions utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uShinamasa uphakathi kwelitshe lembokodo.
Imithelo eqondanele labantu abasebenza izisebenzi iyahlupha ukuthi yengezwe ngoba izisebenzi zilihlezi zifane. Kodwa imithelo eqondanele ukungenisa impahla ama-imports yiyo ngabona ngibona ngathi uzayihlanganisisa ngoba uyazi ukuthi kuphuma ama-billions amanwenye ephuma e-importa izimota ukudla. Nxa engakhangela indlela zokuthi imali yakhona isetshenziswe lapha elizweni kwenza ukuthi imithetho ehambelana nalokuvusa ama-industry ilungisise. Inkoli budget enjalo iyabe yibudget yehlakaniphi.
Nxa sesikhangeleke sibonazana imali eningi kahulumende ngeyokubhadala izisebenzi, kambe uzawunceba ngaphi kwenza ukuthi kungani kuyehliswa kancane?
Uyabona, nxa vele ukhangelane lodubo lwemali kahulumende ngoba lesibindi sokuthi u-GO uqala su-freeze out, akusela zisebenzi ezintsha eziqhatshwayo, sukusela lama-audits, ukhangelisise ukuthi kanti imali ephuma yangena ifuma ngaphi. So kungena-ke indaba yomgomulo ufuna ukuthi le minyaka engu-60 kusiyaphezulu kawusakwanisa ukuyisebenzela uhulumende, ngabe lesibindi sokugumula izisebenzi zikahulumende.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho.
Ngeselichiye ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 ngamafichane esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Ngali chona njani zulukandaba, igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana George Ngiwane, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Ya, okwakuqala ungasitshela ukuthi libona njani udaba lolu lokubana kukhanya amankampani kawasoze evule ngemva kwekhefu leChristmas leli?
Ngiyabonga kanti kakhulu ngalowo mbuzo. Ye, vele into azimanga kuhle lapho ukuthi laba amabhizinisi ababesithi kumbhindo sizalunga. Kuvele abo sathengisi. Yikho ke sesabela ukuthi thina vela sivale lapha sesiya kuhefuleibhizinisi leli. Asibona amakampani zamaningi evula kuthi labaningi bazahle bavale mthokotho. Ungakhangela indaba yela kathesi kuyaliswana kumapolitika phansi wonke. Abasana ngithi oyedwa okhangela le ndawo ze-economy, abasana ngithi oyedwa kuma ndawo ze-development. Yikulwisana kuphela.
Yisike sabona njalo eminye imbiko ethi yona umnyaka wona lo kulabantu abedlula 4,000 abaswele umsebenzi abaxotshiweyo lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi umi njani umumo nxa sikhangela umnyaka wona lo osesiwugqiba?
Umnyaka lo ubunzima kakhulu, ikakhulu sikhangelane ngendawo zezisebenzi lezi. Uyabona baba kathethi abaningi beqhubesiye emsebenzini nje kabaholi. Thina abantu abalomnyaka bengahlala baholi umangalo ukuthi kanti baphila njani. Amakampani amaningi zele bani amaningi sibili abantu kabaholi malutshwane abantu bekhwani ukuthi bathole iholo labo abaningi kuhamba nje emsebenzini kube yikuthi sebejayele ukuthi uyemsebenzini. So ngingakhangela abantu kanjalo ukuthi kubangakhula kuvale ngesimini ukuthi ikampani nale ingavula singazi.
Manje lina njengenhlanganiso yezisebenzi kuyini elikukhuthazayo njalo kuyini elikwenzayo ukubona libone ukuthi ezomnotho yizo ezikhangelwayo?
Uyazi ukuthi nje uDwes esilala lapha eZimbabwe akula into leyana ukuthi singathengisela ngoba kathesi lapha esibhoda khona abantu bathi hey kumele sike sithengisele abantu abakuthi sisethathi esikuthoyo sifuna kwenza ngoba kathesi ungakhangela ungazi uye kuyithi office akula nje oyedwa uza kuncedisa abantu sebekhangelene ngendawo eziqhuza sebekhangelane ngakhona ukuthi ha mina ngiza kuyisapotuzani kathesi akula nje oyedwa othola somunye umuntu. So sihambe sikuthela abantu kathesi sibhizi siyakhonsada nje izisebenzi ukuthi bakithi nale ingakungeni lokho because abasetshenzisayo ukuthi bachaya abanye kube babulala abanye ikaningi yibona laba asakhula izisebenzi lanxa ingasebenzi kithi siyakuthatha njengesebenzi ngoba so umlando wakhe ukuthi katholanga umsebenzi yikuthi umsebenzi ayikho.
Ye manje
isikhathi du sesidliwe ngomango. Ye siyaxolisa ngalokho. Bekungu-Chris Gande esethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngisithi likhumbule ukuthi ku Studio 7 Live Talk lamuhla sikhuluma ngebandla elitsha lezombusazwe elibunjwa ngamacele amabili awe MDC ekhokhelwa umnumzana Wesimencube lele renewal team elibikwa likhokhelwa umnumzana Tendai BT Oliver Lelisayo ngisithandekile mhlanga.